Esi umkhuhlane lo ubhahe kakhulu lokho sokuthi icommunity lapha abantu abahlala khona. Ikuba omongazi labo dokotela labo abahlala ebantwini. Umkhuhlane lubhahe ebantwini asikho ukuthi utholakala kubodokotela kuphela. Yikho omongikazi labo dokotela labo bayagada i-public transport labo bayahamba behlangana labantu ema-shops behlangana. Kuhlasela umuntu wonke akula ukuthi ngodokotela kuphela.
Abanye abantu sebephila ngemisuzwane, sebephila njalo ngamalemoni, amalime, ojinja. Dokotela, kuhamba njani khonapho?
Hayi, khona lokho ke nxa umuntu eziphilela. Uyabe zama ukuthi abhuste lokho okuthiwa immunity yakhe, ama defense akhe emzimbeni. Nxa uziphilela-ke uzinathela umsuzwane wakho usenzani, uzifutha usenzani. Hayi, kuyavunyelwa vele abantu babefutha. Kodwa singakufuniyo ukuthi abantu bafuthe umuntu vele ozigulelayo, afuthelwe endlini, umuntu azetshonele endlini, asifuni lokho.
Abanye abantu bathi ke abantu abahlatshwayo bayaba lokunye okuthiwa yi-reaction nxa umuntu engahlatshwa. Akuchasisele abantu ukuthi umuntu ugula kanganani ngavele ehlatshwe ijekiseni leyo?
Hayi, umuntu vele ungaze umhlaba amanzi, umuntu ijekiseni uyareact umzimba wakhe ngoba into oyihlabayo leyo kayihambelani lomzimba wakhe. Yikho kuya ngokuthi abantu bachiyene, abanye bayareact abanye kabareact. Yikho ke singaze sayesaba ukuthi ijekiseni leyo izakwenza ukuthi nxa isibuyile yakhangelwa yahlolwa ukuthi hayi ipasile eGeneva, injekiseni kayihlatshwe. Hayi, lawo kumele uvume ngoba iyabe ikupha umzimba wakho ukuthi uqine. Kwenza ukuthi next time ngoba igciwane leli lizabuya kuphela ngoba uyafuna ngoba awufuni ngoba uvaccinatiwe ngoba uvaccinatiwa liyabuya kuwe. Yikho ujekiseni izakwenza ukuthi umzimba wakho uqine ulwe kuhle laleli gciwane.
Ye, singathi ke nxa kuyukuthi usuhlatshiwe khonapho dokotela ube sugula kuyalungiseka yini nxa ungagula okwedlulisa ukuthi ukwelaphe wena ugcine ugula?
Nxa ufuthwa uhlatshwa ijekiseni umzimba wakho ukuthi uyareacta khonapho, odokotela nxa beseduze bayakuhlaba amanye amajekiseni ukuthi bakutreate ureveseke uyelapheke. Yikho abantu bengazi bayesaba ukuthi ijekiseni ungayihlatshwa uzafa khonapho.
Ukhanya dokotela kuyahlupha njalo ukungcwatshwa kwabantu, akutshela abantu sibili ngokuthi kumele kwenziweni ngodaba lolo?
Sibona lapha emangcwabeni umufi oyabe esithiyile lapha uyabe ehanjiswe ngabantu esibhedlela egula kakhulu. Labana abantu abahambe layo esibhedlela yibo abasala sebelawo umkhuhlane, sebebiza abantu ukuthi kuyanini sizo emfeni. Yikho ngibona imfa le COVID-19 ngabe kuthiwa kuyahlazululwa kuhle ukuthi sikhale ngezinye indlela ezitshiyeneyo lalokhu esikhala ngakho. Ngoba nxa abantu behlangana laphana labantu labana abaphelekezelalwana umuntu esibhedlela, yikho lapho umkhuhlane umemetheka khona usiya phambili. Umkhuhlane lo kathesi kuqala wawungani ngumkhuhlane ohlasela abantu asebekhulile. Ngehlandla lokuqala leliyane labomatshi kumnyaka ophelileyo. Kodwa-ke leyo osukhona kathesi ihlandla lakhona kukhanya labantwana selibuya, abantwana aba-17 years, 20 years labo sebegula lo mkhuhlane. Yikho kumele siqakathekise ukuthi umuntu wonke ophefumulayo igciwane leli selilanda umuntu wonke ophefumulayo. Sina esikufunayo ukuthi abantu phandle, abantu yibo abaqakathekileyo. Nxa abantu bengazibambi phandle, singaze sizame ukwenzani esikwenzayo. Abantu phandle lokho benatha amatshwala, behamba emashabhina, besenzani, begida amaphathi. Izinto ezizenzayo thina ziyabe zingasoze ziphumelele ngoba into le ise ebantwini.